Ngiyabonga ngoba abantu esambele ngisankasela kuSafe Security South Africa abantu abangazi 123 sakhe bayasankasela ngoba kwakubekwe khona kumavidiyo sasa so labo bekhona yolibe uthatha ama-screenshots labo bekhuluma kuyika bakhuluma izinto zama-weapons njengalezo izinto zama-fuel bombs esithi khona sizahamba zisiyashuta khona ngaleyo so abantu laba mina bengibona ngani ade bengafuni ukuthi khona thina ginge irestrambe siyiprofisa khona ngalo angazi ukuthi khona abantu laba ngabantu abaphi
manje njengoba selimisiwe kanje kuyini elizakwenza njengehlanganiso
okay sathi sisine senzo lokuthi khona sihambe kuprezidenti wekatata uRamaphosa Cyril Ramaphosa siyekhuluma naye in a professional way like politician kambe singasakhulumi njengabantu sikhulume naye njengomuntu ose-ofisini yakhe ye-politics
lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela emisina ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso likubona njani lokho
lokho yikho ade sibofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movement lawa okuprotesta kwi-embasy nakumabhoda wonke yikho ade sibofisa manje lapha phinzingaleyo njengoba ngisilile khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanokho khona kumisapa izathela ukuthi khona kule lamba lesisisile reprogressive zimbabwen group le esesouth africa so mina bengibona ngamita khona lapha kulokudonselana akusoze kubuyele mama njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani kanti uyabona ngaphela ukuthi khona ekgrand kuyabe kunama-intentions amanye bandla lebandla akuyabe kenawo ukwenzela ukuthi khona izisitho zabo ziphezulu siyalisana asifuni ukubambana ngoba thina siyalisana and yiyo i-problem yona opposition parties ezimbabwe siyalisana yikho kungabi lokuguquka so mina-ke ngi-advise ezimbabwe lama-opposition parties ukuthi ona nake ukuthi sifuna ushintsho ukuthi nasithe ngisimbekele ukuthi ona ushintsho sisithi khona kule nto evele ikhona into leyo sifuna ukuyishintsha abantu akazayishintsha yilabo abangekho involved entweni yona leyo eyofuna ukuqulwa.